awusaziseki ukuthi ama-exporters bazawasebenzisa njani ama-bond notes angama-$2 nama-$5 nama-$10 nama-$20. Iqiniso elikhona ukuthi abantu abalathemba ukuthi izimdola alisabuyeli fire the back door. So ngendlela yakhe ekuzama ukuthi achasise ukuthi uzahamba njani, ngibona njengani uselahleka kancane. Ama-bond notes ebezasebenza okwesikhatshana nje engxenye inyanga ezintathu kumbe inyanga eziyisithupha bezama ukubona ukuthi bengadinga i-permanent solution enjani, enjengokungena ku-Rand Monetary Union ungakhangelisisa i-$200 million. Imali enilutshwane kakhulu lapha eZimbabwe, ikheshi esiyifunayo iningi kakhulu, kodwa bekumele azame elinye icebo ukukhonvinsa ama-politicians ukuthi ingxenye kathesi asingeneni ku-Rand Monetary Union ngoba 60% of our exports are from South Africa. So abo-Namibia, labo-Lesotho, labo-Swaziland bakhona ku-Rand Monetary Union le-South Africa. Baye bezama ukuthi i-Rand liyabe lisekileta le lama-local currencies abo.
Ibhanga le-RBZ lithi njalo selinike esingathi ngama-incentives kulabo abathengisa impahla ngaphandle kwelizwe. Sesikhangela zonke nje inhlelo ezikhona, yiziphi ezingani zizancedisa ukuthi kungabi lokuswelakala kwemali elizweni njalo lo mnotho welizwe uthuthuke?
Uhlelo olungasebenza inhlelo ezimbili. Oqala ngama-export incentives ayasebenza ukuthi abantu balungise into abangasithengisa emazweni. Kodwa olunye uhlelo uhulumende okumele azame ukuthi ayenze ukuthi kumele anike i-industry imali ukuthi bathenge imitshina emitsha ukuthi i-production i-boostwe lapha eZimbabwe.